Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 2 kuMabasa 2021. Musithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngibona ivolo e-small support endekade kule queue. Abantu besukumile ngokuningi bezohlatshwa. Ngithemba abantu bazasukuma bezohlaba sibili. Sebebona ukubana i-vaccine ikasizo ngoba abantu besibona abantu behlaba baqala babona ukubona o-vice president behlaba sazobona u-president labo sebehlatshwa.
Idolobho labo Bulawayo namhla lazise ukuthi amakilinika alo abalisa eluveve. Phelandaba, Mzelikazi, Lenkulumane, avuliwe ngaleli ikhefu lephasika. Kulabo abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19.
Ngalesi sikhathi se-COVID kubenzima kakhulu, bekumele ukuthi kube lama-conference amaningi, kodwa ngenxa yokuthi kunqunyiwe ukuthi abantu bebe balutshwana, njalo lokuvikela ukuthi lo mkhuhlane we-COVID ungagcini umemetheka. Ngakho-ke sinanzelela ukuthi amabandla amaningi ahlangana ebulenjini.
Amakholwa esiKristu aweZimbabwe lonyaka akhala izimathonsi ngokwehluleka ukuhlangana engamabandla apheleleyo ngephasika. Kulandela ukuhlasela kwe-COVID-19. Uhlelo Woza Friday kuleviki silomculi wengoma zokholo u-Abednego Skhosana onguye esithakazelela ikhefu lephasika sikwejiselaye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatshalo ezempilakahle bathi ngokutshona kwelanga layizolo inani labantu abakade sebehlatshiwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 e-vaccine eZimbabwe beselingizinkulungwane ezingamachumi aphose afike ayisitshiyagalolunye 87,791 kuthi asebehlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo sebezinkulungwane ezingamachumi aphose afike amane 36,896 labulala abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1523. Ukunjalo nje idolobho lakoBulawayo namhla lazise ukuthi amakilinika alo abalisa eluveve, Phelandaba, Mzelikazi, Lenkulumane avuliwe ngaleli ikhefu lephasika kusukela ngehola lika 8 o'clock ekuseni kusiya kulika 12 o'clock emini ukwenzela ukuthi abantu bayihlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19. Ukansela Phebe Msipha weluveve othi uhlatshiwe lijekiseni izolo ukhuthaza abahlali baleli dolobho ukuthi labo behambe bayekwamukela lomjovo.
Mina ngilethemba njengokubona ivolo e-small support endekade kule queue. Abantu besukumile ngokuningi bezohlatshwa. Ngithemba abantu bazasukuma bezohlaba sibili ngoba abantu sebebona ukubana i-vaccine ikasizo ngoba abantu besibona abantu behlaba baqala babona ukubona o-vice president behlaba sazobona u-president labo sebehlabile sabona ukuthi hayi singakade vele njengoba u-president wakhe wathi wena ungubani. Sazibuza ukuthi nakele singobani esinikele ukuhlaba ngoba ngingaomela abantu kanti kumele lawo sebeyisibonile uhlatshwe ngoba xa ungenzanga abantu akusezekele lokukhuthaza ukuthi behlaba abantu kathi uyangikhuthaza ukuthi ayehlaba yena engahlabanga. So hhayi ngithemba abantu bazafukumela phansi phezulu. So namhlanje angikwazi into sendeka abantu about 50 or 70 akade hlala lami ngizibhotela nje njengokhansela sezikhona i-two yami namhlanje yokuthi lami ngikhona ngani emsebenzini wami.
Mhlawumbe belibona indwendwe emadolobheni emalokitshini-ke njengawona la amakliniki aweluveve awephelandaba langaphi bona ingani abantu bengahamba ngobuningi babo ngaleli khefu lephasika.
Okukhona engingakutho ukuthi nami ningi bengingacabangeli ukuthi ingani namhla kovuliwe emakliniki zengicansi njala kulikhefu namhlanje akuvulwanga. So engingakutho ukuthi lami-ke sengingabakhuthaza-ke abantu imfethini zawo ngiyazula khona kusasa ngoba zaqala kwelindawo ngiyikhangela lokuzula ukuthi ingwaku njani ukuthi abantu bahamba ngokunele babo yini ukuyahlatshwa ngithemba zadlula khona ngamalevel ma-trafi khona ngale siyakhangela nje amakhiwu from bethi ngizakuya ke lapho ngizani sengikhuthaza abantu bona hhayi ngale mgonto esukele abantu bahlaba akunaproblem.
Uhulumende uluphethe kuhle yini udaba lolu lokuhlatshwa kwabantu?
Hayi mina ekuboneni kwami ngibona ingani uhlelo lolu luhambe kuhle sibili ngendlela enhle ngoba siyabona kakhulu kumaradio kukhulume la kuma-TV kumenyezele yonke indawo ukubana abantu abahambe kendani beyohlatshwa bona ngani isibili akulalapho kusilele khona yonke into iyenziwe ngendlela ephakemeyo abanganama-TV labo anti kuleyowedohmauth njengona kuzithi mina njengama-councillors esihamba sesimenyezela lakho konkana kuyaphathisa mbona ngani hhayi
lowo ngu-Councillor Phoebe Msiphaka ward 9 eluveve ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Amakholwa esiKristu aweZimbabwe elonyaka akhala ezimathonsi ngokuhluleka ukuhlangana engamabandla apheleleyo ngePhasika. Kulandela ukuhlasela kwe-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Lonyaka njenganyakenye ukunanzwa kwePhasika kwehlukile kungenxa yemigoqo eyethulwa nguhulumende elandela iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-World Health Organization yokumelana le-COVID-19 eziyalisa abantu ukubuthana bebaningi. Umfundisi uSaint Sibanda uthi i-Easter likhefu eliyinsika yamakholwa amaningi.
Isikhathi se-Easter siqakathekile kithi amaKristu ngoba isikhathi lapho esikhumbula ukufa lokuvuka kukaJesu. Ivangeli lethu lonke lime ngasonesi sikhathi. Ngakho-ke ngalesi sikhathi se-COVID kube nzima kakhulu, bekumele ukuthi kube lama-conference amaningi, kodwa ngenxa yokuthi kunqunyiwe ukuthi abantu bebe balutshwana njalo lokuvikela ukuthi lo mkhuhlane we-COVID ungagcini umemetheka. Ngakho-ke sinanzelela ukuthi amabandla amaningi ahlangana ekulenjini.
Unkosikazi Lynet Dube olikholwa lesiKristu uthi ziningi indlela zokunanza iPhasika abantu bengabuthananga.
Kuqakathekile ukuthi amaKristu ngesikhathi lesi se-Easter nxa behlangana ukuze bebe lama-services bananzelela ukuthi khona bayalandela umthetho ofakwe nguhulumende ukuthi abantu abedlulisi inani labantu abangu-50. Singabacomplacent kungaba lula ukuthi khona umkhuhlane wobhubhane ungasabalala. Siyakhuthaza abantu ukuthi khona even as they celebrate bananzelele imithetho le efakwe nguhulumende. Bengasebenzisa ama-platforms ade sebenziswa ngesikhathi se-lockdown anjenge-Facebook Live anjengama-Zoom.
Umnumzana Ngqobizitha Donga uvumelane lonkosikazi Dube.
Sikhuthaza wonke amabandla ukuthi elandele izinqabelo ezifakwe nguhulumende okubalisela i-social distancing, ukugqoka amamaski lokusanitiza indawo zonke abangenela kizo. Abantu bamabandla bezame ngazo zonke indlela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki.
Udonga uthi amabandla okholo lesiKristu alakho ukuba lenkonzo zama-services amaningi ngelanga.
Amabandla nxa efuna ukufinyelela abantu babo endaweni ezihleneyo abangakwenza ukuthi bebe lalokhu kuthiwa ngama-staggered services, kuthi ekuseni bebiza abanye abantu, emini bebizanye abantu, ntambama bebizanye abantu.
Kulandela ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 yakenye, inhlelo eziningi emhlabeni jikelele okugoqela laseZimbabwe ziphazamisekile ngoba kube le migoqo enqabela abantu ukuba bahlangane bebaningi ukuze igcikwane lingamemetheki lula. Le yiPhasika yesibili ukuphazamiseka ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 kodwa lo nyaka kube ngconywana ngoba uhulumende weZimbabwe ekethise iziqondiso zokubuthana kwabantu evumele ukuthi amabandla bangabuthanisa abantu abangamashumi amahlanu sikhathi sinye. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live talk namuhla siqhubekela phambili sikhangela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elamalika lokhu likhokhelayo kubeni lenani eliphezulu kakhulu emhlabeni jikelele labantu asebefunyene bele COVID-19 kusukela laqhamukayo nyakenye. Sebeyizigidi ezedlula ezingamashumi amathathu lengxenye 30.5 million leli gciwane elabulala abedlula ingxenye yesigidi 553,000 kubika abekolejini ele Johns Hopkins University. Amagqwetha avikela umpholisa omhlophe uDerek Chauvin othoniswa icala lokubangela imfa yonsundu uGeorge Floyd ngokumkhama ngedolo okwemizuzu phose elishumi wavaleka ukuphefumula eMinneapolis kwelemelika nyakenye. Aqhubeke edinga izikhexe angazisebenzisa ekubalekeleni icala bezama ukumchaza uFloyd njengomuntu owayengaziphathi kuhle njalo ethatha izidakamizwa ezingabe zabangela imfa yakhe hachi ngushoven. Ugatsha olubona ngezisebenzi olelabor kwelemelika lubikwa ukuba ngenyanga edluleyo kambimbitho kudalwe imisebenzi ephose ifike isigidi 916,000 okulinani eledlula okuphethwe kabili kulele nyanga kanhlolanja. Kulinani njalo ebelidlalela kuleso silinganiso okwenyanga ezinhlanu zokugcina ngomnyaka odluleyo ka-2020. Umkhokheli wamalunga awedale le-Senate awebandla lama-Republicans, u-Senate Minority Leader Mitch McConnell, ufunga ukuphikisa umthetho ongakhokhelela ekusungulweni kohlelo lokwakha isizwe olubiza ama-trillion edlula amabili ama-dollar, $2.3 trillion, ngumongameli Joe Biden wele Melika.
Inhlanganiso elwela ilungelo lababalisi eZimbabwe Teachers Association, ukumbe ZIMTA, ithi kusukela ngeviki ezayo amalunga ayo azakuya esikolo kathathu kuphela ngeviki ngoba amatitsha la engela mali eneleyo oyokuya emsebenzini okwamalanga amahlanu. Lokho kuvunyelane ngemva kokuba inhlanganiso leyibe lomhlangano lohulumende othembise ukukhuphula iholo labo ngesilinganiso esincinyane. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso yeZimta umnumzana Richard Gundane ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ikhonoko kuzaphazamisa indaba yokufundisa ezikolo ngoba imali esiyithola njengababalisi kayikwani kayenelisi ukuthi umuntu aye emsebenzini okwamalanga amahlanu. Imali ebhadalwa nguhulumende ikwanisa ukuthi ababalisi basebenza okwamalanga amathathu kuphela. Sibe sibacebisa sithathe isikhathi sonke umnyango uqalisa sibacebisa ukuthi kuqakathekile ukuthi izikolo zinakavuka udaba lwemali oluholo lulungiswe kodwa kukhanya ngani imali vele ababuya layo ngasikhuluma kayikwani lutho.
Manje yena uhulumende limazisile na?
Yebo, uhulumende uyakwazi khonokho. Ngoba sivula isikolo, sikhulumile thina sathi hayi siyavuma ukuthi izikolo zivula. Ngoba lathi umsebenzi siyawuthanda kakhulu. Lathi siyafisa kakhulu ukuthi abantwana baqhubekele phambili ngezemfundo yabo. Kodwa into esikhona khathesi ukuthi imali esiholayo ayikwani. So thina nxa sikhangele imisebenzi yama-ministry achiyeneyo sibona ukuthi kasinankinga enkulu nxa ukuya emsebenzini yi-ministry ka-primary ne-secondary education. Inkinga ekhona khathesi isivela kwi-employer wethu ongu-public service commission kumbe uminista we-public service and social welfare. Labaphathizimali, the ministry ephathizimali kumele-ke ukuthi inhlelo lama-programs abe-ministry of primary and secondary education ancedise aphathise nxase sikhuluma ngezezimali ukwenzela ukuthi i-back to school yangkhona ingasoze iphambanisile. So thina umsebenzi siyawufuna njengababalisi sifuna ukuthi sifundise abantwana bethu imali yangkhona okumele ukuthi incedise ukuthi yonke into le iyenzakale yiyo akabasayivezami ukuthi ibe khona.
Manje njengoba kulezinye njalo inhlanganiso zamatitshala zona ziyavumelana yini lani, kumbe sizabona abanye besiya emsebenzini, abanye malanga wonke, abanye bengahambi?
Hayi, thina sikhuluma siqondane le-Zimbabwe Teachers Association. Abanye angazi ukuthi baza kwenza njani, ngoba abanye abaningi vele kasikwazi ukuthi kanti bavela ngaphi baya ngaphi. So kasoze sikhulume ngabo.
Lo umnumzana Richard Kondani unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eZimbabwe Teachers Association kumbe ZIMTA. Ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseGwey Room.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz shortwave.
Okwamanje sike sizwe abanye bekhuluma lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela inkundleni yokuxhumana eFacebook ukhasi leVOA Ndebele.
Salibonani, salibonani, ngiyalibingelela abasakazi bakaStudio 7 abahle elisikhiphela indaba ezinhle kangaka. Ngiyabonga kakhulu kakhulu umsebenzi omuhle liwenzayo. Liqhubeke lisenza kanje, lisikhiphela izindaba eziliqiniso njalo eziqotho. Siyakhala singabantwana beZimbabwe ukuthi ilungelo lethu lizaze lihlonitshwe nini. Ngoba lapha ekhaya lakithi eZimbabwe wakuvunyelwa ukuthi uyenze intando yakho. Khangela kathesi sakhetha abantu ePhalamende besimele under iMDC kodwa bayasuswa ngentando engasiyo yabantu ababakhethayo. Kodwa siyacela ukuthi kesihlonitshwe loba kunzima loba kunjani, sizaqhubeka lokho sisekela ngoba sikwazi ukuthi kunzima ilungelo labantu kalihlonitshwa eZimbabwe. Kodwa besicela ukuthi sike sihlonitshwe. Okhulumayo nguPeter M. Dlovu ngise-Lamtri ngokokuhlala eMangwe District. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi beStudio 7. Kahle kahle bengifuna ukuthi ke ngiphawule lapha ngokuncane lapha nabakhokheli bamabandla akithi ngapha eZimbabwe. Abakhokheli bamabandla akithi ngapha eZimbabwe bagijimisa ukudla imali, abakhangeli ukuthi ilizwe limi njani. Ungakhangela isikhathi esiningi bahlala bephikisana ngokuchothozana, kuphela ukuchothozana, ilizwe lokhu lisifa, ilizwe lokhu lisifa, lisiya phambili ngoba lokhu bechothozana, bechothozana, kubelokhu kudilizwa ongamaphathi, kuhlanyukwa, kubunjwa ongamaphathi ongaqedakaliyo, ilizwe lisifa. Besicela ukuthi shiwo abantu bakithi beke bebe lengqondo yokwakha ilizwe, beke betshiyana lento ze-politics lezi zokutshona bechothozana, lezokuthanda imali. Beke betshiyana lokuthanda imali. Imali yebakhathazayo ukuthi umuntu wakhona ufuna ukuba mkhulu every time, wonke umuntu ufuna ukuba mkhulu. Sonke singaba bakhulu kathi kuzahamba.
Laba ngabanye abakhulumela uGibbs Dube uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi VOA Ndebele.
ngithi woza woza Friday my darling woza Friday umsebenzi ubhokile woza woza Friday my sweetie woza Friday inamba lingomile wena we baba kunzima kunomhlaba we baba nomsebenzi ubhokile
Kuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo uAbednego Skhosana onguye sithakazelela ikhefu lePhasika sikwetshiselaye. Asizweni ixoxalo Ezra Jesus Vander weStudio 7.
Sikukhephu lePhasika kunjenje kuba kuhle ukuthi sijabulele lolu suku ngomculo wengoma zokholo. Siphethe uAbednego Skhosana yena ucula ekobulawayo udabwe ngaphi yena?
Uya ematopo ezintabeni esigabeni seGulathi. Ucula ngiqale ngimncane kakhulu. I remember evele ngihlabela kuma-church choirs, ngihlabela sesikolweni kuma-school choirs, senza ama-competitions lapho. So kuyayinto enginanzelela ukuthi ngisukela lo kathana kathana kakhulu ngisesemncane. So ngakona ukuthi ngcono ngiqhubeke ngale talent. So yikho-ke yokuqala kwami ukuhlabela ngo-2017 lapho ngiqala ukuhlabela le Harmony Sound.
Sana uthi wavela wakhula ekukhwabetha umdumo wokholo lwesiKristu ngoba ekhule ecula ecaweni.
Dume gospel ngithande kakhulu ngakhulela ebandleni. So ngo-2019 I introduced my first new album ehloko esithando lenkosi ebalisa ingoma ezithemba umtshato umsebenzi lezinye zangkhona zona zingu-8 ine-album. Abalaleli bawuthanda kakhulu umculo wami okokho kwayenza ngaqhubekela phambili ngokucula umdumo wegospel.
Kwaba nenkuthazo enkulu ukuthi acule siya phambili angabuyeli emuva.
Lo engeza lami ngathi hi mana mphansi center lami emphakathini uNS Masongela enesebenza la kwelase South Africa. Then ukuthi enisebenza la kwenisebenza lo vela kugumbo engiyishayela ama instruments njalo engezela lama backing vocals. Then ukuthi uGodfrey Nyati ngezela ama backing vocals. Then lo Nesta Skhosana engezela ama backing vocals.
Ungakahambi umculo wakho bengawuthola ngapi abalaleli Skhosana?
Funa umusic wami liyawuthola ku-YouTube, ama-videos akhona nga-uploada ku-YouTube. Then abafuna ukuthi sixoxisane nje ukuthi umusic bengawuthola njani, khona ku-Facebook Abednego Skhosana, Instagram khona Abednego Skhosana, ku-Twitter ngkhona Abednego Skhosana. Then abangafuna ukuxoxisana lami ku-WhatsApp ngoba nje kungifonela inamba zami yasihlamba nazi 0776550789. Ngiyabonga kakhulu kwalani balaleli.
Besikuhlela woza woza Friday ngelanga eliqakathekileyo lapha indodana kathixo uJesu Kristu wabethelwa esiphambanweni efela izono zethu. Besilibaza namhlanje ngengoma zokholo uAbednego Skhosana ocula ekontuthuzathunqa. Good Friday, good night, libele kefu elingelangozi. Igama lami uEzra Jesus Banda.
singakehlukani besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Idolobho lakoBulawayo namhla lazise ukuthi amakliniki alo abalisa eLuveve phelandaba Nzelikazi lenkulumane avuliwe ngaleli khefu lePhasika kulabo abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Ayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngesithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.